ngeMigqibelo iMono Mtapa izadlala leChicken Inn eRufaro Stadium. IChicken Inn yona ichayiwe kuyona le iviki esivela kuye ukukhangele ukubana izame ukudlala kakuhle. Kuzawuthi-ke iBlack Mambas idlalele Caps United. I-Caps United yona eyaxotsha uSean Connor kanye loLloyd Chidembe wakathesi ikhokhelwa nguTaurai Manguiro kanye laye lowo beke waqeqesha iqembu le-Highlanders umkhupha le masuku. Ngesonto kuye iDynamo sizadlala leQuellerton. IQuellerton okwamanje uPhilani Bhifincube usetshile isikhotshwa okwakhathesi nguChipo Tsotso, singazi ukuthi zizodlala kanjani. IShabani-ke yona izancwinana leMoto Action khona le-Emaclass. Kuzokuthi iqembu le-Highlanders elingatshaywa lonyaka lizadlala leqembu leGunners eBurbafield Stadium. Ewange khona le emalahleni iqembu leWange lizadlala leHarare City. Kuzokuthi iHardbody yona idlale leFC Platinum eAscott. Umdlalo wokugcina uza kuba iBuffaloes kanye layo iBlue Rangers. Umdlalo omkhulu abantu abaningi abawukhangeleyo yilo weHighlanders leGunners eBF kanye leDynamos leQuellerton, ngoba zombili iDynamos leHighlanders zikhangelele ukuwina iLeague title.
Ya, ungasitshela ukuthi ngawapha amaqembu amahlanu aphezulu kungalane emiklomelo?
Okwakhathesi masikhangele kutsho ukuthi iqembu le-Highlanders yilo eliphezulu, njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi lona-ke alikatshaywa, yilo eliphezulu kulokhu. Kuzokuthi kubuye iqembu leShabani, so kuzobuya-ke iqembu leDynamos lona-ke elilemidlalo emlutshwane belisenza kakuhle ukukhangelela ukubana liqhwele phambili lithola imihlomelo lisasele lo mdlalo we-FC Platinum lowo-ke ongakadlalwa, kanye njalo kulomunye umdlalo ohluphayo owe-Wange lawo ongakalungisiswa kakuhle. So ngamafitshane i-Highlanders iphezulu ile 39 points, kuze iShabani ile 32 points, so kubuya-ke iDynamos ile 31, so kubuya iMono Mtapa ile 30 points, so kuzokuza-ke iChicken Inn yona ele 29 points. I-Chicken Inn yona iqeqetshwa ngu-Adam Dlovu.